Taba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chonanjani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 24 ngonhlangula 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations.
Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika amachumi phose amahlano emhlanganweni wezano PF izolo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yokukhankasela ukhetho endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi asacwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elidubuke emhlanganweni wezanu PF kobulawayo izolo lapho salalimaza umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi eqeda kwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho. Ibhomba leli lilimaze iziphathamandla zezanu PF ezigoqela umnumzana Kembo Mohati lonkosikazi kamnumzana Constantino Chiwenga. Bonke laba bebelaliswe esibhedlela seMatatei kodwa sebethwalelwe ezibhedlela zeHarare. Lanxa bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo amapolisa athi haji akunjalo. Athi kulimale abantu abafika phose amachomi amahlanu. Asizweni isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ekhuluma lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi namuhla.
Ama investigations lokho esiya phambili. Sicela ama journalists kakhulu lina abe media ukuthi lisinike isikhathi senza ama investigations. Ngaba le information okumele silitshele vele sizalitshela. So sicela kakhulu njalo uZulu ukuthi uZulu alalele ba cooperate kungaba le anything basitshele kuma police stations eZimbabwe kakhulu kobulawayo CID bulawayo ucingo 71568 Bulawayo Central 72515, CID Headquarters 709134, kumbe Complaints Desk 703631. Siyabonga.
Umnumzana Paul Nyathi sikhulumeli samapholisa lapho ubexoxa lentatheli zindaba yethu uThomas Chiripasi eseHarare namuhla. Kunjalo nje umkhokheli wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi abalimeleyo bakusimo esibi kakhulu njalo uthi baqhubeka bebelapha. Kubika uJoseph Njanji.
UDokotela Ngwenya uthi kulabantu abangamachumi amabili lathoba munemunye abathwalelwe impilo njalo abalichumi lantathu babo bahle balatshwa babuyela emakhaya. Kwathi abalichumi lesithupha balokhu belalisiwe. Uthi abanye babalalisiweyo laba basesimeni esibi kakhulu.
Laba bagula kakhulu. Abanye bahanjiswe ukuya operate ema-theater ngoba impilo zabo besezimi kahle. Okwalamhla izigulane lokhu ezikhona lezi ichumi lesithupha. Abanye base-intensive care unit bayagula kakhulu. Abanye njalo sebengani bangcono basemahodini. Abanye balimala kakhulu. Izinyawo bayiphuka zizalungiswa ngesikhathi siya phambili. Sibafisela ukuthi babuyele njalo empilweni kahle.
Umzali olendodana yakhe elimele ukulingozi njalo ilaliswe esibhedlela sempilo uMapiri uthe indodana yakhe ingasila uzayikhuthaza ukuba ichiyane lezombangazwe ngoba zilengozi.
Into zama-politics lezi esizilandelayo emhlabeni ezizasithiyakhathana. Lapha sesilo mntwana oselimele ukuthi umntwana lowo sezawondwa ngani, singasakwazi ukuthi khona kuyahamba kanjani engeumntwana ukhondameke kakhulu. Kumele sifundise abantwana ukuthi ezintweni ezinjalo sigcina sesibuyelwa zingozi ezingabe zingamelanga ukuthi zibe khona.
Inhlolisiso phezu kwesehlakalo lesi iyaqhubeka njalo sekufakwe amabhakane awenza kube nzima ukuba uzulu odlula ngomgwaqo wabona ukuba kwenzakalani phakathi enkundleni. Iyintatheli zindaba ephephandaba le-Daily News uJeff Mvunduzi uthi uke wazama ukuyafika khona enkundleni e-White City kodwa uhle wesabela katshana ngoba ebone kugcwele abezomvikela abagadle bephelele phakathi.
Sike safika enkundleni ye-White City ukuthi sike sibone ukuthi kwenzakalani khonale. Sathola ukuthi kubekulama socha lamapholisa akade thwele izibhamu kutshengisa ukuthi yindawo egciniweyo lathi khona ukuthi sisondele kube kuyindawo engani njani yesabeka.
Abanye abalimeliyo bayelatshwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umanyano, umgcini sihlalo womanyano weSadaki njalo engumongameli waseSouth Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, wethule umbiko namuhla esola kakhulu isehlakalo lesi, esithi iSadaki izacwayisisa ngesehlakalo lesi njalo ithathe amanyathelo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wokukhankasela ukhetho awenzele eChitungwiza namuhla.
Viva ZANU-PF!
Viva!
Ijipe! Ijipe!
Mosaruza watunga miri venyu vamunoda. Kwete kuti vamunenge masimani. Izvi zvanga zvichitwa kana zvakaitika kuBulawayo hazvina nebasa. Ava vanenge vaita muchuchu vanopuwa vanovadzivirira. Mapurisa vachaita basa ravo rekutsvaga nyanya dzisinganzwe dzinokanganisa election yedu.
Amazwi kamnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni obusechitungwiza enamuhla. Kunjalo nje umanyano we-MDC Alliance uqhubeke udinga usekelo endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Umkhokheli walumanyano umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano eKaloma lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise zonke indubo ilizwe elibhekane lazo.
Kwa talenta, it will be a miracle for ZANU-PF to survive this election. Nothing short of rigging or chitsotsi chinoita kuti ZANU-PF win election munyika yeZimbabwe. Saka tiri kuzvizira ine takataura nikati gore rino vamunangagwa hatizobvumi chitsotsi chirikudangwa neZEC.
Abantu bavamukela uPresident Chamisa ngendlela ephakeme umsindo wabulapho kuthaba nxa uPresident Chamisa efika ukusethusa ubumkhulu kakhulu. Ngalelo ngibone ngani mina abantu beKaloma vele sebantu abazimiseleyo ukuthi bazavotela uPresident Nelson Chamisa njalo badinga ukuthi lizwe libe yilizwe elilemigwaqo, ilizwe elilemali yalo, ilizwe elilezikolo, ilizwe elilabo elezibhedlela abonesi izinto ezifana nalazenezo. Ngibone ngani uZulu weKaloma ufana nje lozulu welizwe lonke leZimbabwe odinga inqubekela phambili lentuthuko.
Lisuka eKaloma liyangaphi phakathi kweviki?
Phakathi kweviki uPresident uzabe sebenza labo MP bakhe ama candidate lama councillor ngoba lama training lokuthi abalungiselele ukuthi bafundele kuye indlela zokukhankasa ezenzena waphumelela ngendlela enkulu kangaka. Ngakho phakathi kweviki uPresident uzabe esezindaweni ezilenge kakhulu kodwa ekhuluma lama candidate athi emhlanganeni yokukhankasa. Lokhu sizakwenza ngempela zonke.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo nje umkhokheli we-MDC olilunga njalo lomanyano we-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube yena ube lo mhlangano kozimnyama emangwe izolo lapho akhuthaze khona abantu ukuthi bavotele umanyano wakhe njalo bengaze bavotela ibandla lezanu PF.
Owethu umkhankaso uyahamba sibili siyabhodabhoda sigidima singena lapha siphumela laphana sixwayisa abantu sibakhuthaze ukuthi ilanga lokuvota selisondele sokusela amaviki kumbe amahlanu.
Kahle kahle kuyini elikuthembisa uZulu weZimbabwe elithi lizamenzela khona ngcono kulo hulumende wezanu PF?
Okokuqala ukuthi silungise indlela okubuswa ngayo, senze kube ne-devolution, amandla abuyele ezigabeni, njalo silungise nje inhlalakahle kaZulu sama-human rights, rule of law, qale khona phansi. Sibe sesibuya kwezomi-economy, siqale ngokulungisa i-cash crisis leyo khona, kubuyele imali zibe khona emabhenki ukuthi nxa umuntu elemali yakhe benelise ukuyayikhupha ebhenki ayisebenzise ngentando yakhe. Silungise ukuvalwa kwama-factory lama-business wonke.
Umnumzana Walsh Mencube ngomkhokheli we-MDC njalo ulilunga ibandla lakhe lililunga lomanyano we-MDC Alliance. Sisuke kozimnyama siye eGwanda. Umkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda umnumzana Nkosana Moyo uthi eZimbabwe lingahlengwa kuphela esimeni esibi elikiso nxa uZulu engavotela umongameli olobuchopho obujule kakhulu kwezamabhizimusi njengaye. Kubika u-Albert Ncube.
Umoya yena oncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ukhuluma amazwi la esejawunda hole eGwanda lapho ethula khona imanifesto yakhe.
Ndisiyakwazi ukuthi i-economy ifile, into ye-unity ayikho, into ye-governance ayikho. Kulapho esimele siqalise khona khonapho ukuthi i-economy siyilungise, infrastructure siyilungise, izibhedlela sizilungise, izikolo sizilungise.
Ugcizelele wathi angangena embusweni urhulumente wakhe uzalutshwana le nkohlakalo njalo uzakhetha abaphathi ntamba abalutshwane abafundele umsebenzi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Ekhuluma ngesikhathi sakhe sangumphathi ntambo phansi kukarhulumente kaRobert Mugabe, umoya uthi Mugabe wayengamlaleli yikho nje waphanga wathiya umsebenzi.
Yikho mina ngaphuma lowo msebenzi ngaya kuye ngamtshela ukuthi njengoba ungangilaleli wangicela ukuthi ngize kuncedisa kodwa ungilalele kanti ufuna ngihlalelele. Ngaphuma emsebenzini lowo wangicela ukuthi ngihlale ngala.
Omunye wabangene lomhlangano lomoyo njalo lilunga le-APA umnumzana Gudakwashe Zulu uthi ubona umnumzana Moyo enguye yedwa olungele ukukhokhela eZimbabwe.
Kasikhangelelani kuhle njengabantu, sikhangelelana emanzini, so sokuyisikhathi ukuthi sitshintshe siguqule izinto.
Umnumzana Moyo uthe olokujabula okukhulu ngoba abantu abaningi bamukele kuhle imanifesto yakhe njalo uthe kavumelani lalaba bathi umncintiswano wokhetho lukamongameli uphakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Jamisa kuphela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Wobe. Kuliviki bafethu sisesigaba se-Lobengula Njube Constituency. Sixoxa lomnumzana Reinhard Ncube ongusakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka. Ngiyakwamukela kuhlelo Reinhard, unjani?
Ngiyaphila baba Mike, akunjani kuwe?
Hayi, mina ngiphilile. Wothi ngiqale ngokuthi amhlophe njengoba ungomunye ophumelele kudalele nominations court. It's official mnumzana, usungomunye ozabe ncintisa kukhetho kulumnyaka.
Aseyiwa kakhulu, heyi, bekusetshenzwa nzima ukuze sifike laphana la uzibona siuphumile, ubona uphuma la uthanda zibonge inkosi.
Ukhangela ukuthi uzatshintsha indlela okankasa ngayo na? Ngiyazivela ukuthi usulasa isikhathi esiningi ukhankasa ukuze ukuqinisa amathuba akho okunqoba. Ikhona into ozatshintsha na?
Ya, ineyinkhangeleleyo ukuthi nje akathesi wonke umuntu ukhangelele into enja wonke umuntu ukhathele ngeexperience yabantu abadala so ngathi mina when it comes to experience angeke ngasebenzise experience esebenziswa ngamapoliticians amadala angeke ngalandela ngathi enyaweni zabo mina ngimutsha ngibuya nama ideas amasha ngiya lemiqondo emitsha ehlakaniphileyo enza izinto ngifuna ukuthi ngeze ama campaigns zami abe effective abe nomfutha kodwa anganisindi that's the idea
abontanga abo nabathi ngomkankaso wakho
ngathi lami ngivuke nje ngimangele ngendlela osokuyibo abangiphushayo ngoba ngangikhulume labo ukuthi sizaqala ukudistributa amaphepha ezindlini zabantu door by door mhla ka 15 after inomination code sokuofficial sengenile ekuseni into engivuka ngoba vele benginobuthongo ukusuka ngale code ngithe ngivuka ngivuse ikholo sebembuza ukuthi sikulindile lapha ungaphi gijima ukuye lama flyers ngithe ngifika vele ngafica be-ready ngafika ngabanika into engayitho ukuthi namuhla officially base baqala bona vele ngomfutha behambe ezindlini ngezindlu abantu abasuka esigabeni abasuka ku-J Square ngathi isigaba sami lapha engihlala khona base baqala nje ukusuka esiqintini samba siya kwezinye iziqinti benika abantu amaphepha so i-excitement yangikhona iyamangalisa lami bengingayi-expect it's such an excitement lo so from abantu abatsha
Gqiba uhlelo Renard utshele izakhamizi zesigaba sakho ukuthi kungani ubona kuqhakathekile ukuthi bakuvotele ukukhetho lolo
mina njengo Renard ngisemutsha njalo ngathi ngifundile ngaqeqetsha ngilama ideas embona ukuthi government iyehluleke ukuthi wa implement njalo ngilesiqiniseko sokuthi ngizabisa i-change esiyehlule abadala ngoba ngibelieve ukuthi sesiyi-generation yethu osokumele kube yiyo ethatha isigaba encedisa abadala isindebele sithi ithemba lomzali ngumntwana ngiyakhona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ithemba lelo eliyimi njalo elinguye wonke omusha okhankasayo lo nyaka kusuke isikhathi sale ukuthi liveza kanti libonakale kube yithi esesibhenefitha abadala so ngathi ngalawo mazwi yikho engibona ukuthi abadala bangangivotela ukuthi ngibamele njalo ngiyakwanisa ukuthi ngikwanise lezizini lesindi njalo lokuthi ukufunda kwami ngoba isikhathi esiningi o-MP wethu babebehambe ukuya ephalamenti kodwa bangakwazi into ezilula nje njengokwazi nje into ezingama-constitution nokwazi ama-policies kuyabe kubahlula ngoba ufica umuntu bazange wafundisisa ukuthi efike khopha esigabeni sokuthi engabakwazi into ezinjalo
hhayi sikuzwile mnumzana bekuhle ukuba lawo kuhlelo ngiyabonga
okay hayi kubonge kumina kakhulu ngiyabonga kakhulu nakubalaleli nakubalandeli nje asiqhubekeni injalo futhi viva a change
nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okungenayo kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla masidibani ngeviki ezayo mthwakazi omuhle libe leviki elishukela
Siyabonga Mike siya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela mazo
sesiwe
manje tunamasiwa wena
njengo ulithembisa kwami ngevike phelileyo kubekela phambili ngodaba lokuthandana ngoba sakhulayo kambe abafana yibo abalokhe besaphosa amazwi kumbe sokuphosa lamantombazana kubekela phambili zile ncwadi zamasiko esintu unkosikazi Sakhile Liline uMadube njalo lo mnumzana Emmanuel Ncube baba Ncube konapho ke nxa usakhumbula kudala sibili sabhala izincwadi address of love PO sofa sonke into ezinjalo sakhumbula konoko
Yeah, this is a good thing. That's the palace. You need to print it anyway. It is a long time. I need to say that you're going to be violent. I want to attack.
Yakukhubuza abantu zini?
Mina vela ngikhuleka umuntu mina ngezishuku vele umuntu mayala mayengathanda nami ayambuluza ngiyadlula vela abantu banengi yikho sokwenza le mchati ngasabi khona abantu sabasayenzi nesiko sibili liright lelana
ehe Madubu zakhumbula pio sifuba sonke into ezinjalo
hayi hayi sakhumbula sibili ngasa sivele esikolo wawuthi ubamba sometimes ukithi mufane kuyengena ekhaya nganomuntu wanobura zeminyozinyoz uphinde kusasakuphinda akhulume la ubona ukuthi umuntu uqinisile but ungasekuvume kwanapho kakhulu likhulu lisahla kuze kuthi usuze wabona ukuthi hhayi umuntu lo into ayikhuluma iyabirit but uzathatha isikhathi ukuzuvuma ukuthi hhayi ngiyabona esincwadi zazibhalwa ubhala uzivalezwe yinqwaba azitatshilwa futeze kuzazingatatshilwa ngesikhathi sethu zazibhekwa zey'nqwaba uzakuthithi ngelinye ilanga nxa usemazi uhambe uyibala
Baba Ncube.
Nyalo lokuba nyalo zasiro rezincwadi lo ringe ngikhumbule zame engazijiya ke ihlometa nini nomunye umnyaka ngathi mina phela thola izigigile ngakho.
Azange sidliwe umuhlwa yini?
Indlu yagidiwa umuntu osahliwa umuhlwa. Ngoba hayi ngithanda ngizibona zimnandi kakhulu uma ngizivala sibili. Nami nje ngithi amana ngizifihlela ukuthi bengaziboni. Manje namuhla lezi zinto esezisenzakala asezenza lokuthi lo thando lungabe mnandi ngaleyana indlela. Ngoba usithi umuntu wakhe mawuthi umkhumbulile ukhuphe lezana izincwadi ezivale sibili uzuze ukuthi hayi mhlawumbe ngenye ngabuya. Ngoba incwadi sibili iyayisekuqini.
Madube zazimnandi kanganani incwadi zezincwadi lalizigolisa sibili lo thando lwakhona.
Zazidlamusa nesincwadi lesikhathi sangikhona zazidlamusa ongayibanga uyibala uyiphinde kabili uyibala njani uyibala kuzona ingakudiniki kodwa khonapho uyabe ungavumanga sometimes encwadi uvumile ufuna uyiphendule kwakusebenza umphendulwanga ngazo izincwadi manje kwakhathesi hhayi akusafana nakudala and kunzima ukuthi sibuyele emasikweni.
Baba Ncube, khonapho-ke wena ngokubona kwakho kungabuyelwa yini esintwini sakudala zinisiyana nxa udinga nje uthando?
Hayi katesa angeke besabuyela abantu esintwini lesana sakudala sibile ukuthi noma intombi ukhuluma layo ithole seyiqhaqhwa phansi ngonyawo seyikhuphe amahlamvu ezihlahla kungasakhanto kwezalana katesa abasabuyela kuvele ukhulume layo nje vele aqhamuke layo ukuthi hayi lami sosuke kuvele kuphele khonapho akuseke kubuyele emasikweni amasiko angeke phinde abuyele le ncwadi angeke uphinde uyibone incwadi esilayo yona leyo makhalekhukhwini kuphela hayi liyani lo thando angeke lukuyilwalo luyana vele olwakudala lolwa lezi nsuku seluyilwalo lokuthi engavele engani kumbi alisakhulumisana ngakuhle akuxoliswana omunye evelaye le ofuna ukuya khona lo munye avelaye le ofuna ukuya khona kanti kudala kukhona ukudumbe lingaxabana ngambona ngasavumile ixolisana uzimthumele kumbe labanye abobathemba ukuthi hayi sike liye ngikhulumela ngale ngoba kwakuluthando lola okwalezi nsuku lokhu asazi mbe sekuyigemu.
Madube, vala khonapho sibuya zwela lawo lapho.
Yokwakathezivela kuseuzima ukuthi buyele emasikweni duri ulutsha akuzami kufunda ukubekezela ukubekezela kuwumuntu nomutho wabona umuntu namuhle yaba ekumanje manje fundani ukuthi ezinye izinto kaluma ukuzekwenza kuthi kusasa ungavuka ukuthi bale kusasa uvukeregret ukuthi ngani ngalinda.
Ye, ntate leli thuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama ke usakhile leline uMadube. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo olivalisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyabonga jahelitala ngohlelo lwamasiko. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami namhlanje ngiyamukela abalaleli bethu uhlelo lwethu lanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngibuye lombhalo ojayelekile kakhulu amahubo 23. Lapho David ekhuluma ukuthi inkosi ingumalusi wami. Nxa sikhangela lumbhalo zintathu izinto eziphumayo embona siqhakathekile. Okokuqala, lumbhalo ukhangele omalusi babantu. Umuntu ongumalusi isikhathi esiningi sicabangela ukuthi ngumfundisi kuphela. Kodwa ungabe kungubani oyinkokheli ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi uthi uyabuselusa abantu. Kumbe uyinduna, kumbe ngusobhuku, kumbe ngutishala, kumbe ngokhangela isikolo sonke. Ungumalusi khonapho esigabeni sakho kiso sona. Isikhathi esiningi abantu abakhokhelwa ngabanye abantu baye bebona ngani umuntu oyinkokheli kalazidingo. Ikanti umuntu oyinkokheli ulezidingo eziningi. Yikho uDavida lapha leli hubo alibhalayo ulibhalele abantu abazinkokheli. Okokuqala emfuna ukugcizelela ukuthi umuntu oyinkokheli laye udinga ukukhokhelwa ngomunye umuntu. Yikho lapha sifumana uDavida esithi inkosi ingumalusi wami. Yena kuDavida wayengumalusi wezinye izimvu kodwa nangumalusi laye edinga futhi omunye umalusi. Inkosi ingumelusi womuntu wonke oyinkokheli. Ngakho ungabona umuntu oyinkokheli engakhangele enkosini ukuze adinge ukuqondiswa, adinge ukwelusa, uyabe selahlekile. ngakho ngifuna ukuthi kuwonke umuntu oyinkokhelo laleleyo namhlanje kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi ube kwazi ukuthi ukhona umalusi oyinkosi, nguye osiqondisayo, nguye osincedayo ukuthi seluse abantu bakhe ngendlela elungileyo. Sibe lesineke, sibe lokubanakekela, sibe njalo lenhliziyo ezikwanisa ukuthi zibe buthakathaka, lenhliziyo ezikwanisa ukuphenduka nxa umelusi oyinkosi Jesu esiqondisa. Okwesibili, umuntu ongumelusi umbe oyinkokheli uyaswela laye ezinye izinto kwesinye isikhathi. Lobe nguye oyelusa abanye abantu. Sifumana lapho ukuthi uDavida wayeseluse zakhe izimvu ekwanisa ukuthi ezisemadlelweni aluhlaza. Kodwa siyambona lapha la esithi kangiyikuswela lutho, kutsho ukuthi wayefika esikhathini lapho ayedinga khona inkosi eseswele olunye lutho. Ngakho namhlanje kwesibili ngifuna ukukhuthaza abalaleleyo inkokheli zonke ukuthi nxa ufika esigabeni sokuthi suswela olunye lutho, kube lolunye lutho oluswelekayo empilweni yakho. Ikhona inkosi engumalusi kubo bonke omelusi engakunika lokhu okuswelayo. Abantu baye bathathe livesi becanga ukuthi ikhuluma ngokudla kuphela, kodwa hatshi, ikhuluma ngokusweleka umuntu akutholayo empilweni nxa yeyinkokheli. Uba lesikhathi lapho kuba lezikhala laphana lalaphana, usehlulwa ngezinye izinto, wehlule ukuthi ungaya ngaphi ngenxa yokuthi wonke umuntu ekhangele kuwe. Ikanti uDavida lapho uyakhuluma ukuthi hayi bo, yona inkosi iyakwenza ukuthi ungesweli lutho. Kumbe udinga inhlakanipho, kumbe udinga ukuphiliswa yinkosi, kumbe udinga ukusizwa kwezinye izigaba, ikhona yona inkosi ezayenza ukuthi ungasweli lutho. Umoya engcwela nje siyakwazi ukuthi nguye oletha inhlakanipho, nguye oveza uJesu kithi, nguye ke umoya engcwele okwaziyo izinto thina esingeke sabazazi, nguye okwazi ingqondo kaNkulunkulu. Umoya wengcwele uyavuselela umphefumula, umoya engcwele yiwo yenza ukuthi ungasweli lutho. Ngakho umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi adinge ukusizwa ngumoya engcwele, adinge ukusebenza lomoya engcwele ngaso sonke isikhathi. Umuntu oyinkokheli kuyadingakala ukuthi ayenatha amanzi empilo akumoya oyingcwele ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Masithandazeni. Baba, ngegama likaJesu, thandazela wonke umuntu oyinkokheli ondlaleleyo ukubuza kwenza wena Jesu ube ngumalusi wakhe. Uza kuza emadlelweni aluhlaza, njalo uzavumela ube umphefumulo wakhe, uthole ukusizwa lokuphiliswa ngamanzi amahle avela kumoya oyingcwele, ngegama likaJesu. Inkosi libusise, sihlangane njalo ngeviki leyo elandelayo. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile ngompalo kamfundisi. Sikhangele impumela yemidlalo yeFIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. England 6, Panama 1. Ibingani idlala yodwa laphana England. Japan 2, Senegal 2. Poland le Colombia ziyanqikilana nje kathesi kumzuzo olandelayo ngesikhathi sika 8 o'clock. Kusasa iSaudi Arabia ile Egypt, Uruguay versus Russia, iIran ile Portugal, kuthi iSpain izadlala le Morocco. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi asaxwayisisa udaba lokudubuka kwesikhali esicatshangelwa ukuthi libhomba elilimaze abantu abafika phose amachumi amahlanu emhlanganweni wezanu PF izolo. Bekunakanelwa ukuthi kulabantu abafileyo lapha, kodwa amapolisa athi akunjalo. Umsekeli kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Constantino Chiwenga uthi abenze lokhu bazajeziswa kabuhlungu. Njalo inkokheli ye-MDC Alliance iqhubeke ngemihlangano yayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Matukanduna bafuphatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.